leyo indaba ye-2019 rata baniyazi ukuthi ivela ngaphi. Ibona engani ivela ebantwini asebebona imbiza isivuthiwe, sebekhangelele ukuthi babuye bazokudla. Ikanti-ke thina hhayi besingakhangelelanga khonokho. Thina into kade sivele siyikhangelele ukuthi siqondise uThamisa ayekuphambanisile ngesikhathi e-impoza abantu abakwezinye izigaba emadebeleleni. Yikho lapho kwaba nentshukela yendaba le.
Manje sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo, umkhokheli uyakhethwa nini njalo njani?
Umkhokheli njengoba kube yinto nje esike lathi singayikhangelelanga ukuthi uza kuba ngumuntu othi esetshiya ibandla. Kodwa-ke nxa esetshiyile sabusemani, you cannot hold one at runsom ukuthi hhayi ndoda kuya ngapha sizekhuluma. Of course kuyakhulunyiswana, but lingabona sokwehlule kufanele kube nani, kube ne-way forward. Njalo leyo interim committee ekade vele ihlaziywa la ukuyazitandeleyo i-interim committee esuke ngesikhathi kusiba lama-records, esuke ngesikhathi kusiba lama-double candidates. Laba asebebuye kathesi kasibazi ukuthi ngabani, ngabantu asebelande ukuzokudanga, ukuzophambanisa into enhle ekade siyibombile sa-appointa u-secretary general wethu usengeze Thabangu, njengoba umboni lobeyiphethe kahle into le. Yazi yakuba kubi sokuthuthe laba asebeziza ngokuthi bakuyona leyo ikomiti baphinde bayakhetha abantu abathathu ukuthi bayekhulumela iphathi engithi ngingaya ku-constitution eyiyo esayifaka ku-minister of local government ku-president of senate e-parliament laseWits bayihambelana i-constitution leyo.
Ye manje umkhokheli lizakhetha nina?
Izahlala i-interim standing committee lesinqumo njengoba kuyiyo basi only authentic body ekhona kathesi, leyo eyabe promise mkhwananzi ebengama-acting president asikwazi ukuthi uvelele ngayo, ngoba the only steering committee that formalized the party is the steering committee that I belong to and the steering committee that Thabangu belong to. And leyo congress oyibuzayo iza kuba khona, singahlala phansi ngiyambiza ukuthi ibarisengize Thabangu, izalandela i-constitution eyokuthi simbize sizohlala laye phansi silungise lokhu ekade kugobile. Angisho nalapha kade phambanise khona mhlawumbe uyezwe ngabanye abantu akade esesebenza nabo esethiya laba eqale nabo leyo steering standing committee. Kodwa engakuthembisa khona ukuthi yebe ye i-congress izakuba nayo, singahlala phansi. And njengoba sekuba ama-evento nalawa asefikile ukuthi hhayi i-president usenzani usethile, so kuzamele sihlaleni phansi i-discusse whether we are going to have an acting president or sizakuba yona le i-standing committee, i-interim standing committee izakhontinua i-working committee. Lokho kuzahluzwa kulo mhlangano siyazise lo mphakathi.